So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge abesibisi phayindaba lolimi lwesishona u-Evans Zininga olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-16 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqondiso sikasomlomo wedale lephalamende sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lungasacutshungulwa lidale lephalamende sidala inkulumo.
Laba abamabandla aphikisayo bathule zwi. Sisala sesilembuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezazifakelwe abasolwa kudaba lwe-Al Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo atshaywa kabuhlungu.
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwebhanga lesizwe i-Reserve Bank ole-Financial Intelligence Unit luthi solwethule izijeziso ezalwethesa labo abakade bephenywa ukuthi bengaba bephatheke kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera ngoba kungatholakalanga bufakazi obuveza ukuthi badala icala. Embikweni owethulwe izolo ntambama ugatsha lolu luthi lusebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane omfanekiso we-Al Jazeera lulesihloko esithi Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwemali yalabo abaqanjwa kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhuma limali lenkohlakalo. Ngalokho ugatsha lolu luthi solusethula izijeziso ezalethise abantu laba ekupheleni kwenyanga edluleyo njalo lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa befisa. Lolu gatsha luthi iziphathamandla lalabo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wenqabele amalunga aleli dale ukuthi akhulume ngalolu daba esithi ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sikukhangele ukhanyenzane nje hhayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le-commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference e-commission le sibekwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone South Africa i-commission le state capture ukuthi uzuke yabekwazi ukuthi uhamba njani. So mona kuqathele kuqala ubana kube le independent commission leloko okwenziwa independent commission kwaziwe nguzulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu sokuyebe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso mba kusoqiniso kucubungulwa lugaja mbe ikhomishini emiyodwa independent akhona ugaja lukahulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugajalwa ngakhona kube labanye ayingxenye ye-corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo lamvumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso lakhona lokuthi uParliament kasavunyelwa ngubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliament ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iConstitution yeZimbabwe ithi iParliament kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana iexecutive bicabinet isebenza njani
kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso weAl Jazeera siyabona abanye bathi hayi lakulabufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho
ngibona umfanekiso weAl Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uyangaphi ulahleka njani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omnengi wegolide asilanzuzo njengelizwe asilazibhedlela asilazikolo emigwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho kuyakukathela ukubana sikukhangele khona lokhu uhulumende akukhangele khona lokhu iparliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona lidingisiswe sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungahunga
lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 lokho sikudaba lunye kulabanye ababuza ukuthi kanti kungani abantu bengangeni ezidaladeni batshengisele phezu kodaba olwavezwa kumsakazo weAl Jazeera olutshengisa ukuba isizwe singaba selahlekelwa yizigidi lezigidi zemali Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Balule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala, kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele libe sezandleni zamapholisa. Nxa kuyikuthi amapholisa vele asephezu kwalolu daba, kube kungangiyeke kube kuqondile ukuthi libe selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba. Njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa, lusaphendlwa ngamapholisa, kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe, luphendlwe ngamapholisa, kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umnotho. Ngendlela zokutshontsha abe corruption okwesibili njalo singakukhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe njalo ziyangenela la kundaba zokuhuquluza umnotho welizwe ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana umdenda umhlonitsha umdenda engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala ngoba phela kulabantu abayisiphathamandla sikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokujontshwa kwegolide labanye abayibo abazinkadlangadla zababusi belizwe kanye ke onkosikazi ka-president unkosikazi kaMnangagwa indaba leyi ke ibingabi msinda ke umnumzana umdenda ukuthi ibisisiya khulunywa ephalamende ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe ngoba phela indaba okungamelanga isihlinzelo ebandla kodwa indaba okumele benyathezele ngoba ababusayo balamandla amandla ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khona okufuthi singakukhangela ngokuthi thina isinqumo lesesethulwe ngonumzana uMdenda sivele siyi-corruption sona ngokwaso. Kumbe njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe ngoba engabe ezama ukuthi evikele labo aba yetheswa umlando ukuthi bajontsha igolide ngoba umnotho lo wegolide umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezojontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga njalo akumelanga kwenzakale. Yinto embi kakhulu, yinto engamelanga iyenzakale, yinto ebisela ilizwe emuva, yinto ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo amabandla aphikisayo eZimbabwe indaba yokutshontshwa kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi beyiphakamise kakhulu njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqondane lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba ilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, besizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesilembuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Lo-ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkulu. Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethiwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo achaywa kabuhlungu. Amalunga la abikwa engawemguza laselubhane. I-Studio 7 ithunyelwe imfanekiso yomunye obikwa ehlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi esinye sezizathu sokuthi leli bandla lingavezi amagama alabo asebekhethiwe bacutshungulwa ukuthi bamele leli bandla kukhetho oluzayo yikuthi abanye bayachaywa besethuselwa ukuthi bengameli leli bandla.
Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakandidate ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye le-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayela imvelo esithi i-tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi isisi sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana lesisi uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaqeda ukuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokhu. Sokwedlula sathi wonke umuntu oweZimbabwe uvunyelwe ngoba isisi ayisiyo yomuntu ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithe sesiqeda i-nomination uzamabizo amaningi almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuchasa i-CC mbengama MP, mbengama senators, mbengama proportional representative. Kwaba njalo nje sabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho esiyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kasosigebengwa, kasilosela, kasomuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophonguba i-political prostitute umuntu ophonga usuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo ikho ke sesise esikhathini esokuthi abantu bonke sesiku stage sesithathu okuthiwa iconsensus lapho abantu abazavumelana khona bangahluleka ukuvumelana ama stakeholders abanikazi bomhlangano sebezabuya bathi hayi thina sibona ngani umuntu ongaba ngukansela lapha ngulo iparty uba uma sekwenziwe njalo siza qoqa amabizo iwatsheli uZulu ayisozi phonga ukuthi namhlanje singavumelana ekuward 10 sesiphonga ubuya sitshela abantu sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo
manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulo
siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode abanye babathusele abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw siyakwazi kwenzeka ngo-1985 ubaba utekelele zoomu yakhe wasala sebambe insiba zejuba abantu sebethuselwe bawithdraw bonke kambe singalandela izinto zezanu thina sihlutshwa into izanu izanu leminyaka emingaki ibusa kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezanu bona bekhala ngezanu sithi mayuyu ibandla labantu lizabuya lizebika asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda sathembisa abantu sathi abantu bazasikhethela abantu babo kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi sithe Zulu kandaba zikhetheleni uthatha isikhathi phela ukucubungula asifuni ukupheka imbosha sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sesisithi siphambanisile
Hello ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abavela kumazwe aphetheya balelungelo lokuzohlola ukhetho oluza kwenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo kutsho uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibhanga leAfrican Development Bank selithembise ukuthi liza kupha eZimbabwe imali engamabhiliyoni amathathu ukubhadala abalimi abamhlophe abahluthunelwa amapulazi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokho engikhona apha endaweni ngabona ubona nxayela ma plaza i-21 abanawo akhe ke uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele amaplazi amangaki unina yena ula maplazi amangaki uMnangagwa yena ule maplazi amangaki abantu abake bathwele amaplazi amangaki isimze ama 21 bodi sinzibona obaba bakhona bathwele ama 50 and 100 amaplazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi ingidingiswe sokuhle ukuthi bona abantwana bama-president bona balamaplaza amangaka babone njani bona bangama-born free hey ukuzwa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulo baba lo othi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mina kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi uzazokhipha izani ngebhayibhili yakhe lelo tshona elishumayela la hayi ngekuyikhipha babizana ngebhayibhili ngeke sizalo vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngekuyikhiphi izano zihlala kubula ungaphansi kwayo beshiyana amapulazi beshontsha umnoto wona ukuthumayela ibhayibhili akwe-chechi ulambile kuphela hhayi ngekuyikhiphi izano baba ngeke wena nje hambe ethumayela ibhayibhili akwe-chechi uyekele abantu bekhiphi izano ya wasiyakubona ukuthi ugcwele ngechechi wena ma ichechi yakho ayisuzisebenzi lapha upotini hambe echechi wafuka shumayela wazosishumayeza tena futhi ujosefa wathi hamba ngasala lento zechechi baba lapha but nasikupolitiki lapha ukukhipha izanu out siyabona
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Ah kodwa kuseqinishweni uyabona isotsha leZimbabwe lepolisa leZimbabwe akula umntwana weZimbabwe olithanda. Ipolisa leZimbabwe lesotsha leZimbabwe. Abantwana beZimbabwe the most vele abawathanda abantu laba. Nimsebenzi yabo engcolileyo, nimsebenzi yabo engabukekiyo. Ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngalendlela. Ngeke uthande umuntu ovikela izano phezu. Omnyanga kwabadla kahle balala kuDofodofo. Bazula phezulu kusala malanga. Wena indiza mchina sis wazalwa kwaZwigadi. Uyibona nje phezulu kuphela ukungenisa indiza mchina. Ufe ngezifiso lokuthi esh, ngenisa indiza mchina. Kodwa uprotector omnyanga kwa umuntu ohamba kuDofodofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlani okwakho kumele ucabange ukuyagebenga abantu uthathela abantu izimali estrateji wayi ungafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekela ukuthumtshiswa lilanga estrateji ulinda imali zabantu njengalokhu okwezwa ngamaphoyisa lamasosha kwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakho utshaywa ngumoya uzwe ifeni ngoba banengabayazi bahlezi betshiswa lilanga suku zonke ezitrateni la bathona elangeni bavukele elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali wayi ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabheki shotsha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
mayuyu zulukandaba siyaxolisa lawo ngamazwi enu elisithumele sadlala izolo kodwa sesiwaphinda njalo lamhla hayi kube liphutha siyabonga kwezemelika inani labadabuka kuzwekazi le-Central America abafuna ukucapha umngcele ngokungekho emthethweni bangene kwele melika alikhwelanga njengalokho kade kucatshangelwa kulandela kungasasebenzi kwesiqondiso esabekwa ngumnumzana Donald Trump owayengumongameli esokuvimba imingcele esithiwa Article 42 ngomvulo. Inani labafuna ukungena elizweni bedinga buphepheli libikwa selisehlile kulalapho kusalomthetho lo. Ucubungula lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kulimpompo abantu bazangena, ungaze ufake amasosha kulimpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe i-government ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamanye amazwe aye-South America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa ama visa bephiwa ama permit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i farming season lokhu i spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye isizini ebuyayo. So ngombono wami ngibona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama temporary permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe South America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from India, eAfrica, le mazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyela ukuthi befuna ukuzoclaima ipolical asylum kwele America kodwa kuthiwe becleme ipolical asylum lapha abafikele khona kuqala. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ucleme i-asylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye third country. In this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usucross siya America usiyabika uhlupho lwakho yikho unganceda. Kodwa laba abavela bevela eSouth America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ohlaziya izombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isiqondiso sikaSomlomo edalela eParliamente sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidalela eParliamente sidala inkulumo. Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezafakelwa abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.